Ukhetho lokudinga umeya weGwanda luqhutshwe ngokuthula kungela ukuxokozela emahofisini awekhansili namhlanje ekuseni, njalo ayizithupha amakhansili we-MDCT angene kumasipala weGwanda lonyaka kudabane bengabezana uPF. UMajalo leminyaka engamashumi amane lanhlanu yokuzalwa uthola amavoti ayisithupha, kwathi uNdlovu athola amavoti amane, qede lapho wahle wagcotshwa ukuba ngumeya omutsha wedolobho leGwanda. UMnumzana Ponalo Maphala ukhethe engaphikiswanga ukuba ngumsekeli kameya. Esethula umbiko wakhe ngemva kokugcotshwa, uMajalo uthe yena lamakhansila akhe bazasebenza gadalala ukuthuthukisa idolobho leGwanda, njalo uthi uzalwisana lohlupho lwenkohlakalo ekhansilini.
Kuluphawu lokuthi balethemba njalo kulokunye abakubonileyo okuyizibazi bakhethekwe ngumeya. Kuningi esikhangelele ukuthi singawuthuthisa iGwanda. IGwanda ayilalokho esithi i-master plan. I-master plan isincedisa ukuthi sazi isayizi yelend esilayo. Okunye okumqoka ukuthi kumele sizame ukuyenza lokho okuthiwa ngama-triple P's, i-private public partnership, ikakhulu lama mines esakhelane lawo.
UMnumzana Mduduzi Juma isakhamuzi seGwanda udule themba lokuthi uMajale uzaletha inguquko kuleli dolobho.
Ukhetho lolu mbonathwa luhambe kuhle, mina njengami ngijabulile. Okhethweyo ubaba uMajale indoda eqotho esibonathwa izasilungisela kumbe isithuthukisela iGwanda yethu. Ukhulumile inhlelo zakuthi ukhangelele ukuthi kuzayenziwa njani ukuze ukuthi iGwanda ithuthuke kumbe isuke ezingeni elikhona kathesi iye phambili. Ikhansile engenileyo emele ukhangele kakhulu, oqala imele ilungise uhlupho lwamanzi.
Umfundisi uLove Modube oweVictory Kingdom Life ukudaza amakhansila la ukuthi akhokhele ngobuqotho.
Mina ngikhangelela ukuthi bakhokhelele ngobuqotho ngokwesaba uNkulunkulu, besabe ukwenza okungayisikho, balandele futhi okuthiwo ngummeli welizwe ukuthi kube le zero tolerance for corruption.
Ophila lobugoga uMnumzana Kimberley Karira uthi le kansili engenileyo kuzamele ikhangele indubo ezibhekane lalabo abaphila lobugoga.
Ngabe kuthiwa bona bayafaka imfiso zabantu abakhokhileyo phambili kuqala, ukwenza ukuthi kuyabayenza ukuthi kubaphakamisa abantu abakhokhile, babe sebebonakala ukuthi bona bayakhanya. Ngoba singeke sazenza thina ukuthi sikhanye, kodwa bona bangakwenza, bangakwemukela, baku-appreciate ukuthi thina sibonakala ukuthi siyakhanya.
Phakathi kwamakhansila alitshumi kumasipala weGwanda, uyedwa kuphela wesifazana uNkosazana Nephi Moyo othi lokho akumethusi, njalo uzalwisa ukuba izikhalazo zabomama zikhangelisiswe.
Ngizizwa ngi-comfortable kakhulu, vele angizizwa ngile problem. Ngizazama okusemandleni ami ukuthi njengomama ngisebenze ukuze omama abakhangeleyo abangaphandle babona ukuthi ukungena ekhanselini akula kunzima omkhona. Noma kungaze kube labo baba abangu-9, mina ngibe ngedwa umama. Ngizawuqhuba umsebenzi wami ngendlela efaneleyo, ngingayesabi, ngingayethuki lutho.
Amanye amakhansila angene kumasipala abaliswa bengumsekeli kameya, uMnumzana Albert Ndlovu, uThulani Moyo kanye loNtuthuko Ndebele abezana uPF, kudabanye ngomnumzana Gilbert Dube, Njabulo Siziba kanye lomkhululi Juma abe-MDCT ekhokhelwa nguChamisa. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.